indaba le ithe iphuma kumphakathi sasikhangele ukuthi bona ababakhanzayo njengabantu abakhulu ababambe ama-ofisi amakhulu esingama-public office sasikhangele ukuthi masinya uhulumende kuyakhala ukuthi ahle babe ngabantu ababanjwayo bafanelwe indabaisicungo yabengabantu ababotshiweyo ngalo kungezakanga futhi besikhangele ibona kodwa bengakabotshwa la ma-public office ababambileyo bahle bathiyele ezosikhundla ngenxa yalokho. So-ke kulusizo ukuthi silohulumende othi manje sizesejekeni sikhangele ukuthi thina ilizwe lezimbabwe abantu angabayanga kulokutsonda kulokugwelegwele kulabahuqula izibone sasebeqanjiwe okusegcekeni sikhangele ukuthi hhayi luthi abantu bazasebenza kwenza ukuthi abanye bafundele khonapho ukuthi umuntu oganga izimbabwe wenziwa ndilele ngezinye indlela kusegcekeni ukuthi umgwelegwele wawenziwa abantu ababili abathathu kumbaba kuyinto esingayi-syndicate kutho ukuthi kuyigrouphu yabantu bona abaphezulu. So into elusizi kakhulu izakhamizi izisebenzi lento zilosizi kakhulu ziyabachaphula kakhulu kungani ebesibulala izimbabwe.
Mnumzana Fuzwayo ungathini ngalolu daba?
Hayi vele kokuqala okuzothi kuvume njengelizwe yokuthi ukuthi kuthe kule freeze kwakuyindlela nje yokunikeza abantu impression yokuthi sebebisana nobugwelegwele ezimbabwe ubugwelegwele ubuphisa uma ungumuntu ongasebelani nohulumende ezimbabwe into ongayibothela yokubana uphikisane lombusazwe okhona ukutshontsha utshone uwabheze umnotho welizwe wenze santando akwethusi.
Mnumzana Sibindi ungathini ngokuthi uhulumende layo uthi ulesizathu sokuthi kungani engaluqhubeli phambili udaba lolu uthi akulabo ufakazi obeneleyo?
Esingakuzokuthi uhulumende kalasizathu okufanele abe laso ngoba inotho le sikhuluma ngayo igodlelela lelitshontshwayo belihuquluza ayisilogodle kahulumende kuligolide labantu bezimbabwe abazembabo abadubekayo abayelizwe abathwele kanzima i-economy esileyo ongela industry ezibhedlela kwelamithi kanti imali ziyatshontshwa abantu bebekhayele ukuthi abantu uhulumende kabuye ebantwini nanguhulumende olalelayo kumbe uhulumende owazi into ayenzayo abuye ebantwini kube ne-comishini efakwayo ibuye ebantwini ixhumisane labantu abantu batsho ufanele kwenza labo bantu bethi besiya ngale mthethwandaba besiyacuzisa kodwa i-public ithile kuthona njalo singakhohlwa phela ukuthi yileya nto yosento yokuqala yethu ukuthi imdileni liyani yamadiamond ekhumbulayo kuye emakandeda eyadisapliyayo emaletubeni
kuyezwakala ingqobe isikuwe mnumzana Fuzwayo
ukuthi kukhangele ukuthi labana abantu bazabotshwa izimbabwe ungasukela ezikhathini okade zidube batshontsha baningi abantu abethethwa umlando wokutshontsha kodwa hhayi akula muntu osebe wakubothelwa khonokho abantu ababothwayo ngabakhuluma ngokungabuswa kuhle so ngibona ngazathi uma sasingabe sijabulile labo abajabulayo singabantu abaphila komunye umhlaba kasikazisi labo abasithetheyo ukuthi sithethwe ngabantu abanjani njalo kutshoni ngabo hhayi akusilo kuqinisa ukuthi akulabufakazi okweneleyo eqinisweni vele abantu bona labana babethontshanayo kunobufakazi ngokuthi uzibani uzakhipha imali yangikhona izakuya kuzibani enye ebandleni enye yangazi so akunatentsha laphana uma ungakhumbula zinengi into zabo-Henrietta Rushwaya baningi abantu nje okube nobufakazi kodwa amacala angikhona aphelele ngabo aphelile ngoba they are politically correct ezimbabwe okuqakathekileyo yikuthi wena i-political belief yakho inga okokuthi sibuswa njani hhayi akuqakathekanga lokho.
Mnumzana Sibindi uthini ngokuthi idale lephalamende selivinjiwe ukuthi lisuze lolu daba?
Kufanele indaba ingene ephalamende ishuzi sokuxoxwa ngayo kubuma isinqumo sokuthi sisuka lapha siya ngayo kodwa ungananzelela uhulumende ofana naye ukuthi wayevala indaba ephalamende and wayabe ivalwa ngospeaker ophalamende kambe uspeaker ophalamende kwakekuthi phela aduduzela abantu abaqoqe ukuthi abanike indlela yokuthi wadiskhashe kodwa laye sesimbone ukuthi usethethe uhlangothi oluthile ngoba phela laye uvele ukhona ngale kurulimbasi uyatshelwa ngaphandle ngale ukuthi ungafika ephalamende indaba ilethwe ibambe kanje.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Fuzwayo?
Mina ngibona ngazathi vele yona i-parliament ifuthi siya eqinisweni is a serious let down ebantwini bezimbabwe ngoba ngabe bese neparliament aggressive iparliament ekwazi ukwenza ama certain balances negative okokuqala ekuze ukuthi vele bekungala umuntu odeza ezabuya ayistophe leyo nto ngoba ama-parliamentarians ngabe sokwathethwa e-committee e-investigation iparliament separate from i-executive ngoba kwafuza ukuthi at-times even lokhethi ilizwe iparliament impeache ngoba kungani kunenye i-executive engakwenzanga kuhle and engakwenzanga kuhle ukuze kuvuze ukuthi ama-parliamentarians ukugange okunje kusenzakala bathini ngakho